kuqakathekile ukuthi izingatsha zonke zikahulumende ziyemukela imali lentsha iziki ukwenzela ukuthi abantu babe le-confidence kumbe babe lethemba kuyo. Nxa bengasakwenzanga khonokho ke abantu sebengayithathela phansi bayithathele bekhangela ngelinye ilihle ukuthi kanti kungani bona bengayivumi. Lesi esikukhangelele kathesi ke ukuthi ama-passport le-petrol le-diesel la wonke nje amafutha isenelisa ukuthi siwathenge ngayo leyo ziki ngoba nxa kungenjalo kuthi ukuthi inhlangothi ezijejeneyo zizabe lokhu ziyikhangela ngelihlo elingayisilo ngoba nxa imali ingathengi amafutha awezimota nxa imali ingathatha ama-passport kuthi ukuthi mhlawumbe abantu abasozi babe le-confidence ngayo. Kodwa ke ingatsha zonke zikahulumende nxa zingakwenza lokho ngoba nxa sikhuluma ingatsha zonke sikhangela ukuthi lalolu gatsha olukhangele ngezamafutha i-petroleum lalolu gatsha olukhangele ngezama-passport lalo lungafuni i-US dollar kuphela. So sikukhangele ke sakuqaphe ngesolokhozi khonoko ukuthi kambe ama-passport sizawathatha ngezigi yini njalo i-petrol i-diesel i-parafina lokunye siza kuthenga ngezigi yini. Nxa kungasoze kwenzakale khonokho kutho ukuthi hayi izigi ke izaba yinto ezabuya idlule ngesikhatshana esifitshane ngoba abantu babe ngela confidence ngayo.
Wona umumo unjani emabhanga lapha la kwezinye indawo lapho kusetshenziswa khona imali bathini abantu ngemali yona le entsha izigi?
Kuyona iviki esisanda kuyigqiba la yona lesiphakathi kwayo amanye amabhanga abelokhu engakafiki esibangeni sokuthi abantu benelise ukuthi kuma-account abo kube leziki kodwa ke amaningi sebekhonvethile ama-balances awe-RTGS mbize-WL imali yakuleli lizwe kwaba ke yiziki okungangokuthi abantu sebesenelisa ukuthi bayisebenzise izolo nje ngengathengi i-airtime ngayo leyo ziki okutho ukuthi hayi imali sisebenza sibili. Lalapho ezitaladeni ke kusesekhona ukungathembi ukuthi kuzakwenzakalani ikakhulu nxa sikhangele laba abaphathelisayo ngoba yibo phela abafuqa umkhonomi ukhangele eceleni ngendlela ugcine kuhlukuluza abantu in terms of ama-rates. Sebeyihle bayifaka izigi leyi siku 1:21 namhlanje whilst official rate 1:13.56. So khonokhana ke sokusivezela sobala ukuthi ekungeneni kwayo bakhona vele abalenjongo yokuthi bahle bayibhidlize bayinyathele phansi ingazi iyasebenza njengalokhu kade kusenzakala kuze-WL mbe ku-RTGS. Kodwa ke isifiso sikahulumende nxa sithi siyakubona uzama ukuthi ayenze imali leyo ibe lamandla. Sizwile ke ugovernor we-Reserve Bank uDr Mushabane esithi yena inhloso yakhe ukuthi uzadiliza umkambo omnyama. Sikukhangele ke sibone ukuthi uzakwenza kanjani ukwenzela ukuthi isifiso sikaZulu ukuthi imali le isebenze kube njengakwamanye amazwe nje ukuthi nxa ufuna ukuthi ufike elizweni usebenze leyo mali yakulelo lizwe kumele uhambe kuma-Beirut change. Kodwa lapho kwenzakalayo ukuthi abantu baqonde emakoneni khonokhana ezilongu senzakala-ke kutho ukuthi iziga yiso ziyafe yasebenza okwesikhathi esithi lo hlonzi izahlidilike masinyane ngoba esikufisayo njengoZulu ukuthi imali leyi ibe yimali ezasebenza ezancedisa abantu umnotho welizwe uthuthuke. Kodwa ezilongu lokhu le black market kungela ama-Beirut change umuntu engenelisi ukuhamba ayetshintsha ebank kube yiyo yodwa indawo lapho umuntu atshintsha khona imali kutho ukuthi izigi layo masinyazana nje izaphethulwa ngumoya izafana nje lenhlanga eziphethulwa ngumoya ngesikhathi yabe ngaselancedi.